Sokuyizika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithathe leli thuba ke lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 20 zibandlela 2024 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, uZulu wemhlubulweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa eFidelity Center kobulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela khona ibutho le-50 Brigade ukuyafeza uhlelo olegugurawundi olwadala umbhuqazwe.
Isimo sibi kakhulu ngoba izulu liphuzile ukuqala, kuthe kunika kwaba lesibungu kuthiwa isiqhele sitshaya amabele ukuthi vele kathi nokuthi sesiqasa kuthi ukuhlanyela kathi sinesikhathi sesihambile ukuthi mhlambe nasingahlanyela kathi akula sivuno esingasithola.
Izakamizi zemangweni weWange ngaphansi kwenduna uMvuthu Loshana zihlaba omkhulu omkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Izibe umjiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso ele-Algeria emdlalweni womncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu ezwakazi labensundu owenkezo ye-African Cup of Nations kumbe AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu wemhlubulweni wemandebeleni lenkabazwe namhlanje umanyene enanza ilanga likamhlaka 20 zibandlela 1983 okulapho uhulumende owayekhokelwa ngumoyi uMnumzana Robert Mugabe athumela khona ivuyo lebutho ele-50 Brigade ukuyafeza uhlelo olwegugurawundi olodala umbhuqazwe owabulalisa inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlubulweni wemathebeleleni lenkabazwe. Ukunanza leli langa abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebhethu likaZulu baqoqe inkulumo zokuhlaziya ukuphathwa kohlelo lokupholisa amanxeba awegugurawundi kulabo abathintekayo balahlekelwa izihlobo labangane kulesi sihluku. Iningi elikade likulumbuthalo umbuthano owenzelwe eFidelity Life Center kobulawayo namhlanje lithi kalivumelani lokuphathwa kwalolu daba zinkokheli zomdabu. Umabhalane webhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthe yena kabasekeli ngitsho lakancane uhlelo lwezinduna lolu ngoba luthiya phandle abanye ikakhulu abakobulawayo okuzamele babuyele emakhaya emaphandleni ukuze bayezwakala labo imibono yabo. Kube kulaba sakhulayo abanjengoBenoni Ncube ongenela umhlangano walamhlanje othi njengabatsha lokhu bebuzwa ubuhlungu bombhuqazwe ngendlela abaphathwa ngayo nguhulumende. Kuthi ke labo abalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra bathi udaba lombhuqazwe uhulumende ulesandla esikhulu njalo kaluphathi kuhle. Abanye njalo abebandla lezaphu bathi uhulumende kabakhulule ekuthini bayizitha zikahulumende abaphe le mpahla yabo eyathathwa ngaleso sikhathi. Umbuthano walamhlanje ungenwe izinkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo kaZulu, uZulu jikelele lamalunga edalele ephalamende. Ngeviki ezayo uhulumende ukhangelelwe ukuqala okusemthethweni uhlelo lokuba izinduna zingene ebantwini zikhulumisana loZulu mayelana lombhuqazwe wegugurawundi owenzakala ikakhulu emhlubulweni weMatabeleland North le South kanye le inkabazwe kuthi ibulawayo lenkabazwe azikho kulolu hlelo osekudale ukukhathazeka lokwesaba okukhulu kuZulu abantu besithi uhulumende nguye owenza lesi sihluku sombuqazwe kungani echiya phandle ezinye izigaba zelizwe kanye lokuvalela intatheli zindaba lenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu phandle kwalezi nkulumo zokuzwa imibono yabantu ngodaba lombuqazwe owathatha impilo zabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili kanye lokunyamalala kwabanye. Izakamizi zemangweni weWange ngaphansi kwenduna uMvuthu Loshana zihlapha omkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Abantu bathi lokhu sekubafaka kusimo esibi sendlala abalakho ukubhekana layo lonyanga. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele ezigabeni eziholwa zinduna lezi wananzelela ukuba emasimini ezakhamizi ezinengi izilimo kazikhuli kuhle njalo zihlaselwe kakhulu izibungu lezi okuthiwa yifull armyworm kanye lewebworm eyiyo ebikwa isidla ubhedu. Ngokutsho kwabalimisi beAgritex bakulindawo, izinanakazana lezi ziqale ngensewula yomnyaka ophelileyo ngomfumfu lolwezi. Ukhansila wesiqintini sekaChechete uMnumzana Give me again moyo uthi lolu hlupho lokhu lusidla ubhedu.
Iqhelele selidle umumbu, abantu inhlanyelo bayithole nzima, bayithole nzima nje kunjalo inhlanyelo sekulobudli lo. So into ekhona ukuthi uhulumende kangenele abone ukuthi abantu yabanika umuthi owenelayo.
Omunye wabaphazamisekileyo elima ngohlelo lukaGatshompo ongusabhuku uMnumzana Francis Mathe wesiqintini seJabulani uthi phezu kwezibungu lezi izulu lalo lina okwenkezo.
Isimo sibi kakhulu, sibi kakhulu ngoba izulu liphuzile ukuqala kuthe kumila kwaba lesibungu kuthi aziqhele sitshaya amabele ukuthi vele kathi sibekuthi sesiqasa kutsho ukuhlanyela kanti sinesikhathi sesihambile ukuthi sihambile nxa singahlanyela kade akula sivuno esingasithola.
Unkosikazi Florence Mkandla omunye wabosobhuku ehlanganani uthi imhogoyile isilothise inengi emasimini kanye lezivandeni kwesinye njalo ikati lilala eziko emizini eminengi.
Kusendlaleni okokuthi ngoba kasilandise kakuhlela kuhle.
Unkosikazi Lilian Ncube uthi ngendlela izibungu lezi ezihlasela ngayo sekungathi kukhona ezikuhlolayo.
Indima zonke engazilimayo lezana engilime ngezandla ubusanda kusungula umumbu wakho ukuphuma, isibungu sakho asatsho sangena. So le nhlanyelo ukuthi namhla ucabange sekudliwe kusasa futhi ucabange, amanye amagodi akhona agcina vele sengasela lutho.
UmaNcube uthi phezu kwalokhu lokuvukela elandelela emasimini kuba nzima ngoba esondla ingane ekhubazekileyo okuyimvama emizini eminingi emangweni lo.
Ngoba ngumntwana ongeke wamshiya yedwa, ngumntwana ongeke wahamba laye futhi emasimini, njalo le ndlala ikhulile besiphila ngokuthengisa uludi. Kathesi lokuthi ulude ulukhe uhambe uyethengisa kuyabe sekungasayenzi ngoba umntwana uyabungela ukuthi uyamshiya lobani.
Ngenhlupho ezifana lalezi ukhansila Moyo uthi sekuyisikhathi uhulumende ngaphansi kogatsha lwe-social welfare kanye labalimisi be-agritex okufuze besondele eduze besize izakhamizi ezifana loMancube. Okhokhela ugatsha lukahulumende kuhlangothi lwe-Agritex esabelweni seMathebeleland North uMnumzana Dumisani Nyoni uthi izibungu lezi zisabalele yonke indawo kusabelo lesi.
Siyakhuthaza abalimi ukuthi bazincedise lapho abancediseka khona ngohlelo lukahulumende, bancediseke ngemithi yokuchela.
Omunye njalo umlimisi ukhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise igwayi lokubhema belihazwe emasimini ngoba lalo lisiza ukubulala izibungu lezi. Phezu kohlupho lolu eleZimbabwe libhekane njalo lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo, lokhu kubangelwa isifo semikhaza kanye lesomiso sendlala iEl Nino ebangelwa yokuguquka komkhathi iclimate change. Ingcwethi zomkhathi ezithi ikhangelelwe ukuqhubeka okweminyaka emibili njalo iza dala indlala esabekayo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafo embula
Gukama
Lamlela
Kwa manje wathi sizwe ukuthi uStandikile Mhlanga weStudio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela uphathelane lentuthuko yabesifazana. Ya namukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ukukhathaza abesifazana labasakhulayo okugoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokusilela kwamanzi. Sixoxa lo nkosikazi Mebero Mpala umxoxeshi wenhlelo uWard 28 woBulawayo ekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ward 28 okungabe kuxaka omama lamankazana indaba yamanzi kakulamanzi amanzi siwathola every 7 days at times 8 or 9 days or even 10 days so umuntu ongumama naturally wadalela ukuthi angahlala hlala ayi refresh ageze impitshana so nxa kungalamanzi for a city at least 7 days umuntu ongumama kuye kuba nzima kakhulu kulezi borane yes zikhona ezinye ziyasebenza ezinye kazisebenzi kodwa kabe sokulama line amakhulu okungangokuthi umuntu ongumama sephinda esiyathatha more hours eselangeni egcekeni emelele ukuthi echovise izigubhu zakhe angena khelele abuye ekhaya kuzokuthi olunye uhlupho olungabe lihlangana nama youth in general esigabeni sethu ontanga labasakhulayo sesingenelwe jikelele iZimbabwe yonke luhlupho lwama drug and substance abuse ilabo kabantwana beCountry Park abasalanga kulokho bawelile phakathi kwechibilele libi sibabona nje belela abanye emgwaqweni sokuba sebekunathile kwabaginqula sihlabele omunye lele nje omunye sezimisele ebafaneni kakhulu then emankazaneni sibona nje ukuswelakala kwento yokwenza mhlawumbe no youth center akulanto yokwenza okukhona ngama programs abuyayo ezinye nje inhlanganiso zama NGO asibuye insuku zonke zibe ngemva kwesikhathi kukanti la amanye amalanga abantwana babe ngalanto yokwenza esingathi ngesikhiwa babe sebe idle bengasela nto yokwenza intsha ngabantu abasa aba hyperactive bafuna ukuhlala nje besenza senza behamba hamba bayele bayele so sebethatha isikhathi sabo besenza okungekho okungekho right for impilo yabo for ikusasa labo
kuyini uhulumende angaphathisa ngakho ngalolu hlupho njalo sikhuluma nje zikhona yini ezinye inhlelo alazo ngoba sake sabona amapolice ephatheka ngokubopha abathenga labathengisa izidakamizwa
uhulumende ke kulokho bengakazi acho ukuthi njengoba siya reporter siyakukhuluma kumhlangano ukuthi singacela ukuncediseka mhlawumbe kube lama youth centers owama library angakhipha abantwana entertained besingakazi siphiwe isithembiso sokuthi sizenza lokho kuke kwaba khona ama wifi akade khona ethubeni elidlulile maybe some 3-4 months back abantwana abaningi bese bezilibazisa khonapho kuma wifi lawo kodwa khonapho besasezile ekuzilibaziseni sinanzelele futhi njalo enye ingozi ekade mhlawumbe singayinanzeleli njengabahlali njengabazali bebe 128 abantwana laba ku wifi khonaphana bese bevula lezinye izinto ezingayisizo anti umuntu sele access to internet bese bese bevula lezinye izinto ezingayisizo befundisana futhi okungangokuthi ukubuya kwe wifi kuhle kuphinde thina sithi wo sokukubi njalo ngokuthi namba phela lokade engakwazi sedonswa yilaba abakwaziyo bethi ah kulalokhu bona lokhu bona lokho efonini yami so silokucela lokukhalaza kakhulu kuhulumende wethu ukuthi ngabe kuyahlalwa phansi sibonisane ngentsha lesichabalala sincedisane ngentsha le esesibona ingani sokulokuchabalala sibona ukuthi singabagoqa njani bagoqeke ngiyabo
nxa ukhuluma ngama wifi umnumzana Mthuli Ncube ekhankasela ukhetho usungule ezinye inhlelo ezigoqela ezezibholane khona ngapho eCountry Park aziphathisanga yini
kwaba lokubuyelwa sibili ku the great change ilokishi likhululeke kuze kubethi location engibulawayo and probably the second biggest in Zimbabwe abantu inamba yabantu population is too much versus amabhoni akhona agejini sibili amanye asebenza amanye hayi adingakaphilisi ayasinceda iwoulsay ayasinceda but we still need some more.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Mabel Mpala, umqoqi wenhlelo kuward 28 eCountry Park koBulawayo, ekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Ephuma inkundleni lapho ke uSithandekile udedela kuChris Gande. Yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Chris labalaleli bonke baka Studio 7.
Ungathini ngomkhathi?
Ye Chris, nxa sithi siyakhangela ama climatologist basitshela ukuthi umumo womkhathi uzahluka kancane ekuthini izulu esilijayele ukuthi lifike kupheleni kaOktoba libe khona ngoNovemba langoDisemba kalisoze kube njalo andinxa uthi ananzelela uzathola ukuthi eqinisweni ikhona okwenzakeleyo nxa uthi ubuchecka ezabelweni kakhulu eza southern part of Zimbabwe uthola ukuthi abantu abanengi by Christmas bebeloke bengakalimi ngoba izulu belingakenela ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahlabe umfolo. Kodwa ngemva kwekhisimusi sisecela kumnyaka omutsha lingani libe lokuqinisa laba khona. So nxa sithi siyaqhathanisa lalokho izanuse ebezisitshele so khona sibona ukuthi hayi kuliqiniso ngempela and isikhangelele ukuthi mhlawumbe kusiya kunyangezayo phakathi kwayo lizabaleka izulu phose kube kuphela kwalo. So nxa ngithi ngiyananzelela mina ngibona naye okwakathesi indlela ababesitshele ukuthi El Nino iza kuba njani ngibona ngani okwakathesi ibe njalo ngempela.
Manje ngasikhangele osokwenzakala khona lokhu ungabaxwayisani abalimi ngalesi sikhathi.
Isixwayiso sethu esikhulu okusokuqala bekuyikuthi ngalesi sikhathi sesikiso abantu akufanelanga ukuthi behlanyele inhlanyelo ezithatha isikhathi eside ukuthi zivuthwe. That's number one. Okwesibili abantu kabahlanyele izilimo ezenela ukuthi zimelane lesomiso. So lapha nxa sikhuluma ngama varieties angathatha isikhathi ukuvuthwa, sikhuluma ukuthi laba abazafuna ukuhlanyela umumbu fanele bekhethe lokho abathi ngama early kumbe ngama ultra early maturing varieties. Kuzabasiza ukuthi ukuba khona kwezulu okukhona kathesi kwenelisa ukuthi izilimo zabo zimile zihlume zikhule njalo zenelise ukuthi zifike esikhathini sokuthi siyavuthwa. Okwesibili nxa ngikhuluma ngezilimo ezenelise ukumelana lesomiso, ngikhuluma lezilimo ezifanana lonyawuthi lamabele lophoko and lezinto ezifana lamajodo lamathanga lamakhomane, izinto ezizashesha zivuthwe and njalo zizanceda abantu ngesikhathi sokusika. So isixwayiso sethu esikhulu bese sithi lapha ekuphatheni kwezilimo siyaxwayisa njalo ukuthi abantu benze izinto ezizancedisa ukuthi ukuba manzi komhlabathi kungatshetshi kubaleke. Ngezinye indlela sithi moisture retention. Kuyakuthiwe abantu besebenze abo mulch kumbe behlanyele ngendlela lesikhona kathesi okuthiwa igatshompo and lapha abafaka ukufakeka khona umquba bewufake ngoba la uyancedisa ukuthi amanzi engabaleki. yikho kuqakathekileyo ke lokho lokuthi ehlakuleni lapha abantu beqinise sibili so that izilimo zabo zingayenza ujiki lobhanqa lokhula okungenza ukuthi izulu litselibaleka izilimo zabo ziloke zingakakhuli ngendlela okufanele ukuthi ngase zikhule ngayo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Bese ngiqeda ngokubonga abalaleli, abalimi kwindawo zonke nje zakwelakithi leZimbabwe ukuthi yisikhathi esinzima esikiso, kodwa nxa singazilungiselela ngokweneleyo silandele izixwayiso zabalimisi lezanusi zomkhathi, ngibona ngani lanxa kuzaba nzima sizeneliso ukuthi siphutshe leli banga esikilo kathesi. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, ingcweti kwezokulima. Ebesixoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Dibane njalo ngefike ezayo sikhathi sinye kulelala.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo zibe ngutshiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso lele Algeria emdlalweni yomncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu ezwekazi labensundu oyinkezo e-African Cup of Nations kumbe AFCON. Lo mncintiswano uqale kwele Ivory Coast ngeviki edluleyo mhlaka 13 Zibandlela njalo uphela mhlaka 11 wenyanga ezayo kaNhlolanja. Ngomdlalo phakathi kweTunisia lele Mali uphakathi usikhuluma kanje ozalandelwa ngophakathi kwele Mauritania le Angola.
The Voice of America, VOA.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Lonake lethu le isimuli yalo entsha. Iqembu leli lidabuka eTsholojo kodwa lisebenzela likwele South Africa. Nangu umholi walo umlungisi Ncube exoxa lo ntungamile Nkomo owe Studio 7.
Bonani lonke balaleli weStudio 7 obingelelayo umlungisi Ncube umholi weqembu leKing Garia and the Great Challengers ijaha elizalwa eTsholojo esigabeni saseGaria. Nanso ingoma yethu entsha new ithi itoyitoyi ngoba besitoyatoya kakhulu ngayo. Mali ngayilalela kahle izayizwisisa mpela ukuthi hayi bemtoyatoya ningamali.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bamthola ku 069 59 W1 800. Uyakwazi ukungithola njalo ku Facebook, ungacheka nje Mlungisi King Career, uyakwazi ukuxhumana nami. YouTube ngayifaka yaba yodwa kodwa ayiyonale, kanti ke ezinye angakazifaki ku-YouTube, so zisatholakala kini zonke iy'ngoma zami.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Sicela support abantu bekwazi ukuthenga ama-original, abantu bekwazi ukuthenga ingoma umnikazi wezingoma, ukwenzela ukuthi naye elangazelele ukulenzela okunye okumnandi kusasa njalo kakhulu.
Kembali ukholisile umculo weqembu elizwiza ngokuthi King Career and the Great Challengers. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo, kodwa singeke hlukani wathi sihlobo sikhangele ezinye ebezihamba phambili. UZulu wemhlubelweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa iFidelity Center kuBulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela i-5th Brigade ukuyafeza uhlelo lwegugurawondi olwadala umbhoqazwe. Izakamizi zemangweni weWange ngaphansi kwenduna uMvuthu Loshana zihlaba umkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Zibe ngutyikilo bhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso leAlgeria emdlalweni yomncintiswano we-African Cup of Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo umphrofethisi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.